soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngendaba lenkulu kuStudio 7 ngomvulo omhlaka 9 Zibandlela 2023 nguProphet Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
They want to make further examinations. They confirmed that there is an abdominal ailment that he's suffering from, and they recommended that he be excused from attending court for the next 2 weeks until at least the 23rd of January.
Umeli wezengeza wesedalele ePhalamende uMnumzana Job Skala. Ubikwa engasoze enelise ukuya emthethwandaba wamaviki amabili alandelayo ngoba engizwa kuhle.
Sithi ukuvula kwezikolo ku-right kodwana ngalesi simo esikiso kunzima ukuthi sibone ukubhadala ama-rentals nesikolo, into zangkhona zisivela nzima. Okwamanje xa kunje so into zikhwelile, asikwanisi ngemali esithola, asikwanisi ukuthi siyenze into abantwana bebaninikelene.
Namhlanje izikolo zivuliwe ezweni lonke kodwa abazali abafundi lababalisi bekhathazekile ngesimo esisezikolo, inhlawulo yezifundo ekhuphukileyo lempahla ehlukeneyo edingakalayo. Uhlobo olutsha olwe-COVID-19 variant olumemetheka ngesiqubu esikhulu ukwedlula zonke esezike zabakhona olusanda kutholakala kule South Africa solutshiye abeZimbabwe abasebehlala kulelo lizwe bethukile. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umeli wezengeza wesedalela ePhalamende uMnumzana Job Skala ubikwa engasoze enelise ukuya emthethwandaba kwamaviki amabili alandelayo. Amagqwetha akhe atshele emthethwandaba ukubana odokotela bejele labakhe bacabangela ukubana angabe iselomkhuhlane wemvukuzane. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Lokho kuphume emthethwandaba kamantshi eHarare lapho umthethwandaba akade usizwa isinqumo kusicelo sakhe sokuba intethelo izindaba zivunyelwe ukufaka ebulenjini ukuqhubeka kokuthonisiswa kwakhe i-live streaming. Igqwetha likaSikhala uMnumzana Jeremiah Bhamu uthi odokotela bakahulumende labakaSikhala bacabangela ukuba usele mkhuhlane owemvukuzane.
They want to make further examinations. They confirmed that there is an abdominal ailment that he's suffering from, and they recommended that he be excused from attending court for the next 2 weeks until at least the 23rd of January.
Umantshi Mareva Nazokofa uphe isinqumo sokuthi akudingeki ukuba udaba lukaSikhala luthoniswe lubukelwe nguzulu wonke ebulenjini. Kubika uBhamu.
The court refused to accede to the request for live streaming of proceedings. Firstly, it indicated that there is no written law that specifically authorized it to determine the issue of live streaming.
Isikhulumeli se-CCC uMnumzana Gift Siziba uthi bayajana ngendlela uSikhala aphethwe ngayo.
Le nkinga enkulu kakhulu ngendaba ke ye-judiciary elizweni ngenxa yokubana ke esikubone namhla ke emthethwandaba kuyatshengisa ukubana ke ilizwe lile nkinga in terms of the independence of the judiciary ngenxa yokubana u-Honorable Sikhala ngumuntu okwakufanele phiwe ibhewu ngendlela esemthethweni kudala kodwa ke lokhu bencindezela.
USikhala wetheswa icala lokuthuthezela udlakela kwezombusazwe enyathini kulandela ukuthunjwa kwelunga lebandla lakhe ele-Citizens Coalition for Change uNkosazana Moblessing Ali ngabanakekelwa ukuba ngamalunga ebandla le-ZANU-PF omunye wabo kungumnumzana Pius Jamba Mukandi osewavuma lokuvuma icala lakhe emthethwandaba. Ubeyemele ecale ukuthonisiswa uSikhala ngolwesithathu kodwa amagqwetha akhe athi ulakho kungenelisi ukuba khona emthethwandaba ngenxa yomkhuhlane osumehlele. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngindondolozi Ndlovu.
Namhlanje izikolo zivuliwe elizweni lonke kodwa abazali abafundi lababalisi bathi bakhathazekile ngesimo esisezikolo. inhlawulo yezifundo ekhuphukileyo lempahla ehlukeneyo edingakalayo yona engasafinyelelwa ngabaningi kungenxa yemumo womnotho omimanzonzo kubika uAnastasia Ndlovu.
Abafundi abaningi abenelisanga ukubuyela ezikolo namhlanje ngenxa yokwehluleka kwabazali ukuhlawulela indleko zonke zemfundo ezigoqela ama-uniform lamabhuku. Unkosikazi Mildred Sibanda isakhamuzi sakoBulawayo uthi usehlawulele ingane yakhe esikolo kodwa kanamali yokuthenga amabhuku lokunye okufuneka esikolo.
Hayi, imali ayikabikhona kathesi, but hayi list sibe siphile ukuthi sokufunakala sisiyaqeda inyanga yena leyi kuyawusekumele umntana ebe eselamabhuku akwanile.
Abanye abafundi baxotshiwe namhlanje bevula ngoba bengahlawulanga ifees okuchazwe ngunkosikazi Prosperity Nyathi.
Sithi ukuvula kwezikolo ku-right kodwana ngalesi simo esikiso kunzima ukuthi sifone ukubhadala ama-rentals nesikolo, into zangkhona zikuzwela nzima. Okwamanje nxa kunje so into zikhwelile, asikwanisi ngemali esiyithola, asikwanisi ukuthi siyenze into abantwana babaningi lenzima.
Olona amalungelo oluntu umnumzana Vumani Ndlovu uthi abafundi emaphandleni labo babhekane lobunzima obukhulu obugoqela ukusilela kwababalisi.
Eqinisweni abantu kabenelisi ukuthi babhadale kakhulu nxa sikhangele emakhaya, iningi kalisebenzi, abalamali yokuthi babhadale ezikolo, sikhangele futhi le ndlala ekhona yiyo enza kube nzima kakhulu ukuthi abantu bathole imali zokuthi bahambise abantwana ezikolo. Uyafumana ukuthi abantwana abaningi bamile lonyaka ukuthi bahambe ezikolo bebazakuma ngendaba zokuthi abazali babo kabenelisi ukuhamba. Nxa sikhangele ababalisi, ikakhulu izikolo zemakhaya yizo ezisuka zibe-affected kakhulu ngoba nababalisi kumele begade besuka endaweni lapha ade bekhona, iningi likhala ngokuthi kalilamali yokuthi bahambe bayefinyelela ezikolo.
Omela ababalisi emakhaya kunhlanganiswe Amalgamated Rural Teachers Association umnumzana Themba Kuye Moyo uthi bakhangelele ukukhalala umsebenzi njengoba izikolo sezivuliwe ngoba iholo lingeneli.
Sezwa amanga amaningi uhulumende asitshele wona ngokuzama ukusinikeza umholo esiwufunayo, amanga okuthi uzabhadalela abantwana bababalisi ifizi, amanga okuthi ilizwe liyayenza iseplus. Wonke amandla amanga lawo nxa sikhangele u-2023 asinikeza intshukuntshu yokuthi uJanuwari eqala ngibona silenhlelo esesizihlelile. January sithi bhunje, siyagcwala izitarada, siyagcwala ku-social media, siyadikitha, sifuna i-$540.
Umongameli weZimbabwe National Students Union umnumzana Benon Ncube uthi bakhangelele ukuvula emakolitshini emfundo yaphezulu kodwa bazafunda nzima ngoba umnotho welizwe unzima kubazali abayibo ababahlawulela ezikolo.
Silehlupho eziningi ezidlula lowo mnyaka esidlula kuwo ngoba indaba ze-school fees ade sikhuluma ngazo unyaka suzawaphela zingalungiswanga. Ngikhuluma nje i-University of Zimbabwe ilokhu isiya e-court ihambisa isikolo ngendaba zona ze-school fees, okutsho ukuthi siyaze sifike umnyaka ozawusufikile indaba leingakalungiswa, and siyazi nje vele ukuthi wonke umnyaka oqalisayo bayakhweza i-school fees. So phezu kwale mali athi sikhala ngayo ukuthi ningi bazakhweza futhi.
Kulandela ukumamanzonzo kwezomnotho ezweni, uhulumende sethembise ukuba kuqala lonyaka uzahlawulela abafundi ezikolo eqala emaphandleni, kodwa iningi lithi alimethembi uhulumende ngoba eceleni esehluleka ukuholisa abantu iholo elenelayo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 woBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Uhlangothi lwezemithethandaba luqalisile umsebenzi walonyaka namhlanje. umahlulo omkhulu uJustice Luke Malaba uthi lanxa uzulu ikhonona ngokuthi imithetho ndaba kayenzi lutho ngendaba zenkohlakalo bona bahlezi besebenza kadalala ngokwenza konke okusemandleni abo ukuba bonke abantu abaphatheka kwinkohlakalo bajeziswe kanzima. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umalaba uqhubeke esithi amadale asebenza ezimele engelabo ezombusazwe abawatshelayo okokwenza kodwa wasola amagqwetha atshona echothoza imithethwandaba lapho engathokozi ngezinqumo eziphuma kiyo. Kodwa ingcitshi kwezombusazwe zithi kuningi okungenza imithethwandaba ukulwisana lenkohlakalo. Umnumzana Nkosikhona Ncube ngomunye olo mcabango onje.
AmaNgisi athi justice delayed is justice denied. Lokho kusitsho ukuthi ukuthethwa kwamacala kungekela ukuthatha indawo ngesikhathi esesiphangephange akushiyananga lokuthi akuthethwa ngalelo cala. Ngokubona kwami ukuphuza ukuthethwa kwamacala amayelana leze corruption akushiyananga njalo lokuthi la macala kathethwa in the first place. Singananzelela silama high profile cases eZimbabwe la.
Lokho kusekelwa ngumnumzana Edbert Mpofu othi kumele abantu bancedisane nemithethwandaba ukulwisana nenkohlakalo.
Besicela ukuthi amakhothi enze ngesikhaphakhapha kumbe ngokuphangisa into indaba ezihlanganisela into ze-corruption. Besicela ukuthi bezame ukulwisa sibili i-corruption ngoba i-corruption yiyo ebulala ilizwe lethu. Ilizwe lethu lehlile ukuphumelela ngokuya phambili ngendaba zabantu abalobudlelwane njalo abagreed abafuna ukudla bodwa. So sicela ukuthi bephangise ngendaba ze-corruption, bephangise ukubopha abantu njalo bengayenzi i-case and release, bengabopha babophile.
Umalaba uqhubeke esithi njengoba ilizwe libhekane lokhetho lonyaka kuqakathekile ukuthi amabandla ezombusazwe alandele yonke imithetho yokulondoloza ukuthula elizweni. Uqhubeke ethi ukulandelwa komthetho yikho kuphela okungavimba udlakela ngesikhathi sokhetho ukuze lwenziwe kunokuzinza elizweni njalo lube ngolukhululekileyo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Bathi uthele abantu eZimbabwe kulandela ukutshaywa kwabuhlungu kwamalunga ebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change ngabacwatshengelwa ukubana ngabebandla leZANU-PF. Ibandla elibusayo lona lithi kalazi lutho ngabatshaye abantu abambalwa eMrewa abatholakale besemhlanganweni webandla le-CCC. Kubika uGibbs Dube weStudio 7.
Bazonde baganuni wabo abakumabandla aphikisayo abathi ukutshaywa kwamalunga e-CCC kuveza ukuba akusalandelwa imithetho yelizwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu oluza kwenziwa eZimbabwe lonyaka. Kubandla le-MPCT uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kalandeli imithetho yelizwe.
Into yokuthi kulabantu abatshaywayo eZimbabwe abantu baze babe lezibindi zokuthi lokho bakwenze befake kuvidiyo ngamafoni abo kuyatshengisela nje ukuthi ilizwe lakithi lisengozini yokuphunyuka ezandleni zomthetho kugcine nje sokusemahlangeni kusenziwa nguhulumende okhona ongayiphi izijeziso ezeneleyo ebantwini abenza into ezinjalo. Kodwa sibona ke abanye bebotshwa behlala isikhathi eside bengazange bathonisiswe, bengazange benze into efana nalale nje engekho ngitsho eduze kwakulokhu esikubonayo. Okokuthi ke labo bantu abatshaywayo ngabantu bezombangazwe abepolitics abamabandla aphikisa uhulumende khona kwenza lokho kukhweze kakhulu engathi ukudana kumbe ukungahlaliseki kwabantu.
Udube uthi kuzaxhozela okumangalisayo eZimbabwe ngesikhathi sokhetho.
Siya khona kuntando kayiphikiswa, sibuyela emuva lapho esavela khona ngesikhathi sikaMgabe. Siyabuyela nje singagcina sesiyefika lakubo Gugurawundi, lakubo Garikai, lakuphi lakuphi ebesicabanga ukuthi sesidlule ebesisizwa ngohulumende nalokho khona sithi Second Republic ichiyene kakhulu kulaloko okade kukhona, kodwa hayi lokho kwenzakalayo kuyatshengisa ukuthi lapho esiya khona yilapho esivela khona, akulamehluko. Kusayibandla linye libusayo, kusalisiko linye, kusayindlela nje yokubusa eyokuthi umuntu uyafaka uswazi nxa kuyikuthi kavumi lokho abakutshoyo.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Evidlela Ncube, ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
Udlame silubona elizweni lonke luqondiswe kwabe opposition lulenjongo yokuvimbela abantu ukuthi bakhethe bekhululekile ngokhetho luka 2023. Ngakho ke ukhetho luka 2023 asoze lube lukhetho olukhululekileyo, ngokuba lonke ukhetho lapho okusetshenziswa khona izinto ezingekho emthethweni kunye lokwesabisa lokutshaya abantu lezinto ezinjalo alukhululekanga, lubi ngolukhululekileyo. Ngakho ke kuyadingeka ukuthi abantu beZimbabwe lomhlaba wonke jikelele ungasoli nje kuphela, kodwa uthathe izinqumo eziqinileyo ukuthi kuvinjelwe udlame phakathi kwelizwe, ikakhulu siya ku 2023 election. Kubuye njalo laba abakhangele ngomthetho kunye labezekhi babona ukuthi labo abenza udlame bayajeziswa ngendlela enkulu kakhulu.
Kodwa abakumandlela ezano PF Party abazilutho ngabantu abajayeka buhlungu amalunga SCCC. Omunye wabo ngumnumzana Philip Gawule okubandla leli.
IZANU PF yona njengebandla lalo lokukhulula ilizwe leli, kambe ingazi rekoda abantu, bengazi rekoda betshaya abantu, kanti pho nxa kuyibo beZANU PF bazirekodile bese benika i-opposition pho baya bengabantu beZANU PF bonabo. Khona njalo abe-CCC nxa kade bezirekoda beberekoda njani bona betshaywa? Asikuxwayisiseni sikukhangeleni ukuthi kathi vele khona sile kuyinto lokhu kule khanda lomsila yini. Mina umkhanda lomsila wakwa ngiwuboni, kodwa ke engithanda ukuthi ngikutsho ukuthi kule sokuvamile ukuthi nxa kusiya kuzayenzwa i-review yama-sanctions ezidera ngale e-America, kube nezinto ezinjengazo nezenzakalayo eziveza ukuthi abantu bangcolisa ibandla leZANU PF. Kuba khona kakhulu sikubonile ngesikhathi esidlulileyo indaba ezinye ezinjengazabo Magumbeyi lokunye okwenzakele sikwaziyo sukonke, ukuthi amapolisa ayiwo akade ekhangele ukuthi umsebenzi lo uyenzakala wenzakala njani. Yikho engithi mina nxa ngikhangela kumele sikucubungulisise kakhulu, Gibbs, sibe lomqondo ojulileyo kakhulu nxa sikukhangela kuyinto lokho, ukuthi mhlawumbe kulesandla sokuganga phakathi. Ngoba nxa usithi wena umuntu kade tshaywa wakade rekhoda mbani, umuye umuntu kade tshaywa, hayi mina ndo so ngithe ngikukhangela ngakubona ukuthi hayi mhlawumbe nxa mhlawumbe kulokunye. Asinikele amapolisa ithuba lokuthi baphenye udaba lolu, baphume lakho abaphuma lakho. Amapolisa kayenza umsebenzi wawo, baphume lento eqondileyo. Mhlawumbe kungasincedisa ukuthi kusilamulele emumeni nalowo khona, ngoba nxa sokusiba isikhathi sokulanda isikhathi sokhetho lapho esinjengasenesi, lapho kuvela khona izinto ezinjengazenezi.
Loba bephika abakubandla leZANU PF, iningi labaphikisayo bathi konke lokho kuveza ukuba uhulumende kaMnangagwa ufana xathu nokamuyi uRobert Mugabe. Bathi amalunga ebandla leZANU PF kawavumi ukuba akahlameza uZulu loba engabanjwa xhaka ekwenza. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngoGibbs Dube.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umsakazo we-SABC News ubika ubana kulezi dumbu ezithobaminembili zabemba okungekho emthethweni ngemva kwezitholakale ngemva kwengozi yokudilikelwa komunye umgodi owemba i-chrome e-Dryhoek esigabeni seLimpopo kwele-South Africa. Abanye balabo abafileyo babikwa beyizizalwane ezeZimbabwe. Umongameli Joe Biden wele Melika usekwethekeleleni kwele Mexico emhlanganeni owe North America Leaders Summit okhangelelwe ukungenwa ngosowabo Andres Manuel Lopez Obrador wele Mexico lenhloko kahulumende ele Canada umnumzana Justin Trudeau. Lomhlangano okhangelelwe ukuphatha indaba ezokuguquka komkhathi, ukusebenzelana kwezomnotho kanye lokuvimba imisebenzi yokuchaphiswa kwezidakamizwa emingceleni. Umongameli Macky Sall wele Senegal wethekelele lapho kwenzakale ingozi ebulele abantu phose amashumi amane 39 kwalimala abedlula ikhulu eyokungqikilana kumabhasi amabili ngenkabazo yalelo lizwe. Uhulumende wazise ngohlelo lwensuku ezintathu zokulila abafele kulingozi. Uhlobo olutsha ole COVID-19 variant olumemetheke ngesiqubu esikhulu okwedlula zonke esezike zabakhona olusanda kutholakala kwele South Africa selutshiye abeZimbabwe bethukile besesabela ukuvalwa kwamabhizimusi okungatshabalalisa imisebenzi yabo lenhlelo zokuziphilisa abaselelazo. Uthuso Khumalo usipha loludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngokutsho kombiko owethulwe kukhasi le-Twitter inhloko yenhlanganiso ye-Stellenbosch University Network for Genomic Surveillance in South Africa, umnumzana Tulio D. Oliveira, i-XBB.1.5 variant ememetheka okwelangabi isingenile eMzansi. Umnumzana Oliveira uthe itholakala egazini abalihlole mhlaka 27 Mpalakazi. Ngokutho kwenhlanganiso ezempilakahle emhlabeni jikelele e-World Health Organization, i-XXBB.1.5 luhlobo lwe-COVID-19 olumemetheka okwedlule yonke imihlobo esike yaba khona. Okwakhathesi akukabi khona umehluko omkhulu osuthe wabonakala phakathi kwemikhuhlane lezimva ezibangelwa yi-XBB.1.5 xa kuqathaniswa lezinye ezibe khona. Lesi simemezelo sesichiye ukukhathazeka kuningi lezalwane zeZimbabwe kwele South Africa abasanda kubuyela emisebenzini bevele ekhaya lapho abadle khona ikhisimusi lomnyaka omutsha lesihlobo labangane. Isizalo seZimbabwe umnumzana Jonathan Mbezi uthi besabela ukuthi nxa kungabuye kuvalwe uhamba lamabhizimusi imisetshenzana asebeselelayo izaphela du.
Kuzoba nzima ebantwini ngoba sibe sesingani sibanconywana sesihluma kancane imisebenzi ngathi besingani iyavula eminye kodwa uma sokunje sokuzoyenza again ukuthi abantu kube nale zinto zokuthi eminye imisebenzi kuyavalwa kuyenzwani abantu simise imisebenzi.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Khulekani Dube.
Uyethusa kakhulu lokho esikuzwayo ngoba yes besidlulile ngesikhathi but ngokuphila besingakadluli ngoba umonakalo ubemningi kakhulu odaleke ngale COVID edlulile. So kulokhu nxa kusabuya eyinyanga phezu kwayo futhi ukuphila kuyaba lukhuni kakhulu ngoba amakhampani amaningi avalile ngalo mkhuhlane wokuqala, imisebenzi eminingi yabaphelela abantu. So uma kusiza okunye okungaphezu kwalokho usho ukuthi i-damage yakho liba nkulu kakhulu.
Abanye bathi njengoba iningi labeZimbabwe kungabantu abasebenzayo ikakhulu abathengisa ezidaladeni lemisikeni bangathwala amagabha avuzayo nxa kungethulwa imigoqo eyaba khona ngo-2020. Kusenjalo ugatsha lwezempilakahle kule South Africa selugxwayise abangakahlaba amajekiseni okuvikela i-corona ukuthi benze njalo ngesikhathi kusadingisiswa okuningi ngegciwane le-XBB.1.5. Isiphathamandla senhlanganiso ye-South African Medical Association uDokotela Mvuyisi Mzukwa uthi okwakhathesi akukho okufuze kwethuse umphakathi ngalolu hlobo lwe-COVID-19.
We just have to be cautious. As far as we know,
esingakwenza kuphela ukuthi siqaphele sizivikele ngoba uzolwazi baphakathi kokucwaningwa ngaleli gciwane. Okuthebisayo ukuthi alikabi nembali yokulalisa abantu abaningi ezibhedlela.
Ngesikhathi kuhlasela i-coronavirus ngo-2020, iningi lezalwane zeZimbabwe abasebenza endaweni zokudlela, ezokwakha lokuthengisa ezitaladeni balahlekelwa imisebenzi njengoba konke kwavalwa impilo yama khumelele. Kodwa-ke kusukela kwesulwe yonke imigoqo yokwenqabela i-coronavirus ekuqaleni komnyaka opheleleyo, iningi lemisebenzi ibisihlumile njalo. Okwakhathesi i-XBB.1.5 isitholakala emazweni angama-28. Ministry 7 Johannesburg kwele South Africa ngenguthuso Khumalo.
Konjalo nje osikhixwa mfundo solwayo Ngwenya, ingcwadi kwezempilakahle uthi abantu beZimbabwe kumele baqaphele umkhakha omutsha lo owe-COVID-19 obizwayo ngokuthi i-XBB.1.5 omemetheka ukwedlula yonke imikhakha. Ungwenya uthi umkhakha lo ulakho ukubulala abantu abangazivikelanga kugciwane leli. Ungwenya utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi baningi abangalahlekelwa ngumphefumulo nxa bengayekela ukugqoka amamaski.
Lapha senginanzelela ukuthi abantu abasagqoki ama-face mask. Uhulumende kazangethi ukuthi abantu bengasagqoki ama-face mask. Wayethe kulezi ndawo lapho kumele abantu bagqoke ama-face mask. Manje abantu sebasebayekile, abaningi abasagqoka ama-face mask. Sithi siyakhangela njalo emhlabeni jikelele. So ubhubhane lolo lwe-coronavirus, so le mikhakha emitsha sebekhuluma ngabo XBB.1.5 abakhanya bemikhakha emibi kakhulu enjalo enamathela abantu ngesikhathi esilutshwana, okuthi nxa bengafika endaweni enjengalezi lapho engihlala khona mina lapha, abantu laba engibabonayo, umkhakha lo ungahamba kakhulu ulimaze abantu abaningi. Yikho ngiyaxwayisa kakhulu ukuthi hhayi bantu bakithi, i-coronavirus ayizange vele ihambe. Abaningi thina silahlanga ama-face mask lokhu siwagqoka, njalo silalela sibona izinto ezenzakalayo kwamanye amazwe. Lathi asihlali one ndawo, sihlala e-village okuthiwa i-global village. Indizamtshina zihamba kangaka zele emazweni wona lawo esibonayo abantu bephela kangaka. Yikho nxa singananzelelanga ngibona ukuthi sizalimala kakhulu, ngoba ibhubhane leli alusabuyi njengebhubhane lakudala esilijayeleyo. Selibuya ngezinye iindlela, lingenela kwezinye izitho zomzimba ezingasomala namaphapho kuphela.
Pho manje kumele kwenziweni baba Ngwenya, njengoba sibona ukuthi liyamemetheka igciwane le?
Ngiyakhala kakhulu ukuthi abantu bakithi sibaxwayise kakhulu ngobhubhane lolu osele mkhakha emibi kangaka, ukuthi nxa singaqhubekela phambili sihamba njengani kakula ntembi kangaka emhlabeni, imphefumulo yethu ingatshabalala kakhulu ngesikhathi esilutshwana. Yikho kumele sixwayisane, sinanzelele siya phambili bantu bakithi, mahlabe zulu, singaze salahla impilakahle iqakathekile. Yikho kade ngifuna ukutsho ukuthi ama-face mask le abantu kabagqoke. Ama-face mask ayavikela ukuthi lanxa umuntu ekuphefumulela engaze wakuphefumulela ubhubhane oluningi oluza kungena emaphathini. Nxa kungangena ubhubhane oluncane, umzimba wakho lawo ungazama ukuba lethuba lokuthi ulwe lebhubhane lele lemkhakha leyi. Pho nxa vele uzasela uhambe ungafakanga i-face mask, kukhanya hayi lokhu kubi kakhulu mahlabezulu.
Lo-ke ngusicamfundo solwayo Ngwenyayo, ingcweti wezempilakahle uxokelo Gibbs Dube ewoBulawayo.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Lilalele umsakazo we-Studio 7 osakaza use-Washington DC. Ku-Live Talk namhlanje sikhangela inhlupho ezigcekane labazali, ababalisi, labafundi ekuvulweni kwezikolo namhlanje. Njobana isikhathi sesiphelile, wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela namhlanje. Umeli wezengeza wesedalela ephalamende uMnumzana Job Sikala ubiwa engasoze enelise ukuya emthethwandaba kumaviki amabili alandelayo ngoba ingezwa kuhle. Namhlanje izikolo zivuliwe ezweni, kodwa abazali abafundi labo babalasi bekhathazekile ngesimo esisezikolo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo.
Ngiyabonga ngokulalela kwenu.
Mpracitis Jeremiah.
Elifanayo kusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara